Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuMfumfu 2023 ngokeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje.
Hamas is a terrorist group. It's on the agenda to destroy the state of Israel and to murder Jews.
Ele Israel lilungiselela ukuhlasela iHamas eGaza Strip. Ele Melika City ubi kakhulu okusanda kwenzakala kwele Israel.
Ya kumelanga indini ngoba yena vele bazile bathatha izindlela kwaningazi. Into ekhona kawabitsile indizwe kubanikazi bakhe. Lezicela iPalestine kuye ibe yiPalestine yezwe elikhona kuzala.
Abakholo lesiMoslem bathi ele Israel yilo elihlokoza iHamas. Zalethulela ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ele Israel selilungiselele ukuhlasela eGaza Strip lapho eselitshele bonke abantu kwenye ingxenye yalendawo ukuba besuke ngoba lizangena ePalestine ngamandla amangalisayo ukwenzela ukubulala bonke abadlelana leHamas. Kodwa abokholo lesiMoslem bathi kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuba ele Iran lamanye amazwe angenele empini le. Ibutho lakwele Israel selihlomela phelela lajama emngceleni weGaza Strip limelele ukunikwa imvumo ngumkhokheli wabo umnumzana Benjamin Netanyahu ukuba lihlasele iHamas. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abezindaba abeReuters babika ukuba sekubulewe abantu abafika phose inkulungwane ezintathu lengxenye 3400 eGaza, kuthi kwele Israel sebefika phose inkulungwane lengxenye 1400. Ele Melika selithume umnumzana Anthony Blinken ukuhlangothi kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe ukuba ethekelele amanye amazwe abakholo lwesiMuslim akuqela ele Saudi Arabia, Egypt lamanye. UBlinken uthi kubi okwenziwe yiHamas kwele Israel.
Hamas is not representative of the Palestinian people or their legitimate aspirations for the future. Hamas is a terrorist group. Its only agenda is to destroy the state of Israel and to murder Jews. And it's important that the entire world see it as such.
Kwele Melika umongameli Joseph Biden laye uthi basekela ele Israel empini le. Kodwa uPrince Faisal bin Farhan okuhlangothi lukahulumende wakwele Saudi Arabia olubona ngokudlelana lamanye amazwe uthi kumele ele Israel limise impi le ngoba kulakho ukuthi kufe abantu abaningi empini le.
We need to work together to find a way out of the cycle of violence. This is something that we really need to focus on. Without a concerted effort to end this constant return to violence, it will always be the civilians that suffer first. It will always be civilians on both sides that end up paying the price.
Ele Zimbabwe lithi kumele ele Israel likhumisane umlotha leHamas ngoba impi le kayilunganga. Abakholo lwesiMoslem abahlala kwele Zimbabwe bathi ele Israel lilokhweba okwenza ukuba lihlaselwe iHamas. USheikh Balayel Gwenzi ulombonolo.
Ngithi ngumoya omubi okufuna ukungenela abantu beGaza abazihlalele elizweni labo ngoba bona ale Israel yibo abathatha ilizwe labanikazi.
Ubona ngani pho kumele kwenziweni? Israel akumelanga ingene khona ngale.
Ya kumelanga ingene ngoba yena vele bazile bathatha ilizwe labanikazi. Into ekhona kawabitsile ilizwe kubanikazi bakhe. Lezicela iPalestine kuye ibe yiPalestine yezwe elikhona kuzala. Bona make funa ilizwe make ukuthi bevumelana lakho yabanike iphasa yavumelana ne-United Nations bethatha iphasa yona leyanezwe liyaziwa United Nations ekunepe United Nations.
Kodwa kungenzakala khonokho?
Hhayi abasebe bavuma ngoba bona amajida ayebevele bengabantu ababehluleka ukulalela amaprofit abo. So akuyenzi ukuthi belalele kathesi.
Kuyini ongakutshela umhlaba wonke jikelele ngempilo?
Hayi, mina into engayikhuluma ukuthi into yinto embi kakhulu, hayi so into ejabulisayo, hayi so into ethokozisayo. Kodwa lokho okwenziwa ngama-Israyeli lokho kathesi, hayi lo umoya omubi sibili, kwesathane sibili okungenziwa.
Sizwa kuthiwa-ke i-Iran layo ithi nxa kungaqhubekela phambili iyagcina ingenela empini leyi, pho kuyaphumani khonapho?
Hayi, kuyabe sekuyi-foreign policy yabo njengelizwe, but esikhangele ma sikhangele ukuhlalisana kwethu njengabantu thina sifuna ukuthula kuphela ukuthi abantu behlalisane kuhle kungela kubandlululana kungela kukhethana ukuthi bana ngokholo luphi kumbe bana ngolimi luphi kumbe bana ngokuhlala ngaphi uvela ngaphi into eqakathekileyo ngokuthi abantu kumele bengathathelani amalungelo kumele bengathathelani umhlabathi.
Inhlanganiso ye-United Nations ithi abantu abedlula isigidi 1.3 million kabasela ndawo yokuhlala eGaza Strip kulandela ukubhomba okwenziwa ngele-Israel. Namhla idolobho lakobulawayo belithakazelela iminyaka engamathumi ayisitshiyagalombili 80 lapho okwemenyezelwa khona ukuthi sokulidolobho elikhulu eZimbabwe. Bekulenkonzo yokuthakazelela usuku lolu kubandla lokholo le-Presbyterian Church. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolo daba.
Umeya okobulawayo lamakhansela akhe kunye leziphathamandla zaleli dolobho bahlanganelela abazalwane baleli bandla okukhonza khona uColtard labahlali bakobulawayo bethandazela leli dolobho. Umnumzana David Coltard uthe leli dolobho belingananzwa okwesikhathi eside.
It has been neglected.
Into eziningi zifile, izititshi ziyadubuka, amanzi ayaswelakala, emgwaqo zifile. Kulo msebenzi omkhulu okumele wenziwe la. Eyiseyiminyaka njengedolobho elikhulu.
Isikhulumeli sedolobho lakobulawayo unkosikazi Nessie Mpofu uchaza okuningi ngombuthano lo.
Namhlanje yilanga lokuthokozela ubulawayo lapha esiba ne 8 years as a city, ngoba ubulawayo as a city was declared on the 4th of November 1943. Every year ngo-4 November kumbe isande eduzane lo-4 November siyahamba lapha akhonza khona, sifike sikhonze njengabantu bakobulawayo. Sihamba lama-councillors ethu, sihambe lama-dignitaries, ama-stakeholders, sifike siyenze inkonzo labantu abavele bekhonza khonapho.
Usenator Molly Mpofu omele imandla le-ZANU-PF kuleli dolobho uthe kuqakathekile ukuthi abantu bonke babambane basekele inhlelo zakaColtard ukuze ubulawayo athuthuke.
Ibulawayo imele ibe clean, ibulawayo imele ibuyele ukuba yi-city. Kathesi asosithi inkomponi le, imele ibe clean. And they are liquid robot that they clean up. So, Tina, we are packing Umea, Low Osbiza, always listening about your back. Vela will be party, a good cholo. Now, one was at Kumanan. Now, one Umea and Kumanai. So, we have to work together to shape the flower.
Idolobho lakobulawayo laziwa njengesigodlo senkosi. Omunye wenzalo kalobhengula umntwana uPeter Zwide Khumalo uchaza ngobulawayo.
Abelungu bathatha lesi sigodlo bacanda imigwaqo yalesi sigodlo ngemikhonto yamaNdebele. Ngakho yindawo yamaNdebele njalo izike ngamasiko amaNdebele. Bathe ngemva kwamathumi ayisishiyangalombili yeminyaka edlulayo bathi leli dolobho selifanele lithuthuke libe phezulu libe kuzinga elingaphezulu kwamanye amadolobho amancane. Ngakho bamemezela ukuthi ibulawayo ngesilungu isiyi-city.
Kusenjalo amakhansila ukuthi wasexotshiwe kulandela ukubizwa kwawo ngumnumzana Sengezo Jabangu lawo ebekhona kulinkozo. Umsekeli kameya wakobulawayo ukhansila Donaldson Mabutho uthe bazaqhubeka besebenza inhlelo zikazulu kuphela kuze kulungise udaba lwabo.
Asisebenzi chisa. We continue to work ngapha kuma-communities lapho esakhethwa khona, but for now sizoxoxisana ke nobukhokheli obuthunyezwe ukuvela phezulu ngokuthi ke ku-disengagement ikuphi esiyabe sikwenza, ikuphi esiyabe singakwenza. But ngibona ke kuyinto elungileyo to express our dissatisfaction.
Ukhansila Meli Moyo laye wakhitshwa kodwa uthi isizathu sokuthathelwa intambo zakhe kasazi.
I personally angeze ukuthi isizathu sokuthi sibizwe ngomuntu just an individual ukuthi sesirikhonile kuhamba njani. Ngokuthi izakhamizi ezikawa-22 enkulumane zathemba umfana, zathuma umfana ekhansilini ebamele. And it is that mandate esiyikhera. So ngingazi ukuthi khona kuhamba njani, but futhi kuwocace kuba forward ukuthi you see thina asivakatshanga ngokobulawayo. We're born by Bulawayo, raised by Bulawayo.
Idolobho lakobulawayo belisaziwa ngokuhlanzeka, ukuthula, amafektari lokuthunqa kwentuthu, kodwa konke lokhu sokucitshile. Ukholtat uzalivusa na ngiyimele Studio 7 ngobulawayo. Igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Abezindaba abe-Reuters babika ukuthi iRussia liqhubekela phambili lihlasela amadolobho esabelweni seDonetsk. ELe-South Africa selisuse abanye abakubutho abasebenzela kwele-Democratic Republic of Congo ukuthiwa badlengula abesifazana. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Sikasizwe ezokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontukamela inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngesikhathi esedluleyo sihlangana izihlobo zenkosi ezithandekayo sakhuthazana ubana insuku zonke okusakwamalanga sibongene isipho sokuphila ngoba nasiziphilisi thina siphiliswa ngulowo olamandla kulathi. Simbongeke uNkulunkulu ngaso isipho sokuphila okwanamhlanje. Ngizathi siqhubekele phambili encwadini esayibalayo kaJohane 11 uvesi ngu-21 kusiya ku-23. Kulabo abayikhuthayo ngizafunda nje ngokukhawuleza. Kuvesi 21 kufundeka kanje, wayesethi uMatha kuJesu, Nkosi, uma ubukhona umnwe wethu ungayingafanga. Vesi 22, kepha ngiyazi nakalokho ukuthi nokuba yini ongakucela uNkulunkulu, uNkulunkulu uza kukunika khona. 23, uJesu wathi kuye, umne wenu uza kuvuka. Sigcine sikhuluma ngokuthi baningi abantu esingathatha uLazaro simfananise lemizi sihlala kuyo, ukuthi abantu bathi baphila kade vele kuphila inyama, umoya kawusekho, lemizi yabo baze bazigqaje ngayo ngenxa yokuthi ubuntu abusekho sokufana nje lokuthi basihlalela enxiweni lwezikhova. Namhlanje ngithanda ukuthi ke siqhelise ingqondo zethu kuleli lizwi, ke sibone ukubana singakhangela ukuthi kambe lona ilizwe lakithi kumbe isigodi kumbe isiqinti kumbe idolobho labesihlala khona kuyaphilwa yini. Baningi oMatha labo Maria esihlangana labo bekhala ngalokhu ngalokhu. Abantu bakhala ngazo zonke izinto, bakhala ngemisebenzi, bakhala ngalokho langalokho, baze bakhale langobuntu obukhangelelwe ukubana bube sebantwini. Yikho ke uMatha ethi kuJesu, aluba Jesu bukhona lelizwe lakithi ngabe kalisiko, ayisilo leli esilibona likho. Uthi uMatha, nxa uJesu ekhona izinto zonke ziyaqonda. Manje pho-ke udubo yikuthi lalabo okumele bakhangele izigodi leziqinti kanye lelizwe lakithi abanye lo Jesu lo kabamazi. Yikho ubona abanye balolunya balenhliziyo ezilukhuni. UMatha lo Maria bakhumbula uJesu ngoba uJesu wayelothando, uJesu wayelozwelo, uJesu wayezwisisa ukuhlupheka lokudubeka kwabantu. Yikho ababizanga umpriest, ababizanga umbishopi, ababizanga kumbe omkhulu webandla thize, babiza uJesu uqobo lwakhe ngobana uJesu luthando, uJesu uyazwela, uJesu uyanakekela. Kanti-ke bakhona-ke abantu okumele ukuthi ngabe yiba benza zona lezo zinto emphakathini bazehlulekela ngobana lo Jesu esikhuluma ngaye vele kabamazi. Bathi-ke kwesinye isikhathi baze bathelela abantu ulaka lokungahlaliseki, uzwe bekhuluma izinto ezaziwayo ezisobala ukubana kayisizo zinto eziphilisa abantu. Inhliziyo zabo kazilathando, zomile, ilizwe lakithi lonakele, izinto azihambi kuhle. Kubuhlungu ukulalela lokuzwa inkulumo eziphuma emlonyeni yabanye abantu, abanye kumele babe ngabakhulu belizwe, abakhokheli, kodwa kabalazwelo inqebo beziphilisa bekholisa kabalalo uthando lokufisela uLazaro ukubana bavuke baphile labo. Asiceleni izinto ezizasiphilisa, asiceleni izinto ezatshengiswa ukubana siyisizwe esimesabayo uNkulunkulu, labo abangamesabiyo wokhoyo. asikhulekeni baba, sikhulekela labo abasiphetheyo ubana babe lothando, bavuse lalabo asebephila emanxiweni. NgoJesu siyakhuleka, amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamile inkomo.
Siyabonga kakhulu untungamile inkomo. Sike sizwe ke ukuthi uDaboga Ncube usiphatheleni kwezabatsha.
Siyalambulela kusigaba sabatsha. Igama nguDaboga Ncube. Namuhla sixoxa lomnumzana Mthabisi Ngwenya ofundisa abantwana labantu abadala abangezwayo endlebeni i-sign language echolocho. Ulephupho lokuqala isikolo esiphathisa abangezwayo endlebeni laba. UNgwenya usebenza esibhedlela seCholocho District Hospital ephathisa abantu abalobugoga obuchiyeneyo.
Indawo leyi indawo esemakhaya. So isemakhaya inje akula i school of sign language even isikolo sibilizini zama primary. So engikwenzayo ngiya identify abantwana abadinga i sign language emakhaya. Ngiba identify ke sengi kufisa ukuthi ngibe le program labo, kodwa bakhona abanye esingike ngaqalisa vele ukuba trainer i sign language sengathola isikhathi ngibe labo ngiba training looking ngikhipha lana ama homegrown signs ngifaka ama national signs aku standard.
Cholocho lapha banengini abantu abangezwa endlebeni?
Yi abantu bakhona banengi bachaphakele nje ngeCholocho yonke. So okuluhlupho ukuthi i-database yabo yonke ube layo kawani, ngoba bagcwele indawo eziningi and of late bekungela muntu vele olendaba kangako lokuba kunanzelela abantu laba eCholocho.
Kuyini okukwenza ukuthi ube lomfutho ukuthi ube uzinikele emsebenzini ukuthi uphathise abantu abangezwa endlebeni la?
Okwangenza ngaba lomfutho ukuthi sibili ngiyefunda ukukhuluma ulimi lwabo ukuthi mina ngisebenza vele ku Ministry of Health ku Department of Rehabilitation esikhangela khona abantu abagogekileyo ugogo bonke ngobuchiyana. So ngananzelela ukuthi emsebenzini wonke laba abanye ugogo abuchiyeneyo siba lendlela yokubancedisa, kungaba yikube lula ukuthi bebe ngcono kumbe ukubadingela into zokusebenzisa lokho esidinga ama-assistive devices. Kodwa nxa sekubuya kulaba abangezwayo endlebeni akula lutho esibenzelana sephambi ukubakhangela nje kuphela sisiwele okokwenza. So khona lokho yikho okwangenza ukuthi ngibe le ntshukuntshu yokuthi ngiyefunda lololu limi lwabo ukuze ngingenelise ukuthi ngibancedise.
Kungavuma kuhle kuhle iphupho lakho ngelokuthi ube usenza njani?
Nxa kungavuma kuhle iphupho lami lona ngelokuthi eCholocho lapha kube lesikolo esizabe sifundisa bona laba bantu ulimi lololo lwe-sign language. And siyabe sikhangela isikolo lesi singafundisi bona kuphela, kodwa labantu abahlala labo emakhaya sibafundise. Then singabafundisi ulimi lwabo, sifundise labantu emakhaya ulimi. Isikolo lesi siphinde sikwazi ukuthi sibafundise imisebenzi yezandla. So yikho engikukhangeleleyo nxa kungabe uhambe kuhle.
Abantu laba abangezwayo endlebeni sikhangela ikakhulu emakhaya, ubona bengani bayabandlululwa na kumbe bayamukelwa ngabazali kwesinye isikhathi ngabantu nje abasendaweni?
Angeke ngisho ukuthi bayabandlululwa, ngoba nxa bekhona abantu babe belawo nje esigabeni ababaninela khatshana, kodwa kababaniki ithuba elilinganayo lalaba abanye. Amathuba wonke nje sesibalivindawo okuya ezikolo lawo kusebenza nje kabathole amathuba alinganayo. Abantu babe bekwazi nje ukuthi hayi lapha kulobani nxa bethe bamnanzelela zathola ukuthi ngakhulakhula mbijani nengiwumfana seselusinkulu, kodwa wayabe engaphiwanga amathuba okuthi afunde laye njengabo bonke abanye.
Kusigaba sabatsha namuhla besixoxa loMthabisi Ngwenya ofundisa abangezwayo endlebeni i-sign language eCholocho. UMthabisi usebenzela esibhedlela seCholocho District Hospital kodwa uphathisa abangezwayo endlebeni nxa engekho emsebenzini. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyabonga kakhulu ke Tabo Kancube, ube lobusuku obuhle. Wezemidlalo intothele izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanju sipha impumela yemidlalo edlalwe namhla kusigaba seCastellaga Premier Soccer League.
Iqembu leHollanders libe ngujiki lobhanqa 0-0 leqembu elihlezi emsileni leCranbourn Bullets namhla enkundleni eBarber Fields. Limpumela itsho ukuba ibhoso isitshiwa ngemiklomelo eyi-9-2 liqembu elihlezi phezu kwengalane lenkezi Platinum Stars, lona ile miklomelo ngamashumi amahlanu lane 54 kusithi leHollanders le miklomelo ngamashumi amane lesithupha 46. Iqembu leHollanders likhuthe lombekwa namuhla njalo okhuthileyo nguNozinti Ariel Sibanda ngehlandla lakuqala lomdlalo. Kweminye imidlalo edlalwe namhla, iqembu leCapes United litshayele Shesham nge-1-0 ngaseNational Sports Stadium, kuthe leTriangle linqobe leWange nge-1-0 ngaseKipo. Iqembu leCapes United likhuphukela ahlala endaweni yeshumi le miklomelo engamashumi amathathu lantathu ngokunqoba elikwenze namhla, okuyimpumelelo ethuthukisa amathuba lokusinda ekugunyulweni kwisigaba saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalonyaka. Kusenjalo, iqembu labesifazane elimela ilizwe leMalawi yilo eliphakamise inkezo yeCOSAFA ngemva kokunqoba elikwenze leZambia nge-2-1 namhla emini. Iqembu leMozambique yilo eliphutshe elisendaweni yesithathu ngemva kokunqoba elikwenze leZimbabwe nge-2-0. Ngimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Kusenjalo, uJoy Luphahla owayengumdlali weqembu labesilisa elimela ilizwe elama-Warriors uthi baningi abadlali abalaziyo ibhola emaphandleni kodwa kabaphiwa amathuba. UJoseph Njanji usipha njalo lolu daba.
Luphahla uthi baningi abadlali abangatholakala emaphandleni nxa kungaqhutshwa inhlelo zokubadinga emaphandleni, kuphinde njalo kube labaqeqetshi abalesibindi sokusebenza labo.
I think emakhaya talenti liningi kakhulu, ikuthi nje kuphela asiziniki isikhathi sokuthi siphume phandle. So I think ma kungayenzwa more clinics ema we can find a lot of ama gems abantu abangakho polished abazabuya lapha bekunikeza something. I'm sure ukuthi 1 or 2 players, of course, as best of attending, but yena lo uyabe khona uyobona lapha we can polish this diamond. Baningi kakhulu bafuna nje ukuthi opportunity, thina saba le life lathi ukuthi kulo muntu wayezidlulela yena ama opportunities abuya njalo.
Uluphahla ubonwe ngumdlali oludumo osengumqeqetshi uMadinda Ndlovu edlala kibo ekhaya eCholocho, njalo ngemva kwalokho ucinise buye kobulawayo wazodlalela amaqembu abalisa ele Corrugated leZimbabwe Saints kanye lele Highlanders phambilini kokuthi ayedlala elizweni leCyprus. Uthi kuqakathekile ukuba abaqeqetshi kanye labalandeli babekezelele abadlali laba ababe bethethwe emaphandleni.
Hayi, patience that depend. Patience also. And you have one like a city by lenders like Ule Bosna to Lama Chamber for our consulate Bangatala by Polish or Bekona Pongova Napa. Abantu abala patience kakhulu, abantu ngwabo bona. But of course baye be look esithi kithi eh liphatha kathi wayilinga ingale ngabona umfana ikhezi lapha, and uyabona ma usiyathatha umfana lana, he needs time to be polished. Yabona, of course bakhona labana abale rare talent ngakukonsa umthathe fike hlengeni, but labana baye babefuna isikhathi. Isikhathi thina sisiphiwe, but at the end of the day aso excuse.
Uluphahla uthi umsebenzi wokuqeqetsha kawufuni amagwala, njalo udinga abaqeqetshi abangayisabi ukusolwa.
And I believe with the pressure brings out the best in a person. Ngoba ngikungaba la critics ngihamba endlini and look at those critics ukuthi ziyangiyakha, ngoba abantu abaphoka ukucriticize bengafuni ukubuyakha. Kwamanye ama-critics ayakha, amanye of course uyawubontayo lapha kula nto engayifunda lapho. Sometimes senza ukuthi amanye ama-critics ayabubuilda as a man, especially sikufuna in football, ngoba if singasafundi from ama critics then you cannot grow as a person. But the pressure ni ngakhulu kwa leaders, kodwa thina as coaches as leaders amelanga sijekise labafana ukuthi sinathi siunder pressure.
Uluphahla uke wadlala njalo la kwele South Africa lapho adlalele khona iSuper Sport kanye lePlatinum Stars. Ekuphendukeni kwakhe eZimbabwe udlalele iHighlanders, iCapes United kanye leCholocho Football Club. Kwathi ngemva kwalokho uqale uqeqetsha lokusebenza lamaqembu abalisa eleBorder Strikers, eleTel 1 kanye leGolden Eagles engakabuyeli kuqembu leHighlanders. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo, nginguJoseph Njanji.
Wazomculo lamhlazi lo Jay's Marabini.
Yeyisabonanza libonanza libonanza lonke lonke lengendawo ngendawo lapho likhona u Jay's Marabini lo. Okhulumayo ngithanda ukuthi ngithi ngiyajabula kakhulu ngaleli thuba enditholileyo for the first time ukuthi khona ibhendi yami iyedlala ama-shows kwalaseNgilandi e-UK kuyonale inyanga ezayo ekaNovemba wonke kuze kuye kuthi ekuqaliseni kukadisemba sikhonale. Ngithanda ukubonga kakhulu iShanya Events, ngibonge kakhulu Mr. Farai, ngibonge bonke abalandeli abathanda uJay's Marabini abenze kuze kufike leli thuba ukuthi ngithole ithuba elihle kangaka ukuthi ngiyedlala umculo wami omangalisayo phesheya kwezilwandle. So silamalungiselelo amahle kakhulu esiwenzayo. Ibhendi ziredi, wonke umuntu nje hayi sijabula kakhulu, sijabule kakhulu ngaleli thuba. Ngakho-ke hhayi abantu ababuye bonke eLondon abaphelele khona kulama-shows esiwalandayo khona ngale, abantu abakhangele ebulenjini babuke babone ukuthi silane sibaphathele khona. So ngakho-ke hhayi siredi lapha njengebhendi. Bonke abantu nje hhayi abahlale belungile lapho bethenga izicathulo ezintsha ukuze bagide kube mnandi kakhulu. Ngiyabonga kakhulu kubo bonke, kubo bonke abantu abake befona, abanye bedinga amatiketi, abanye bekhuluma bebuza kakhulu ngoba kungokokuqala ukuthi khona upromoter waseZimbabwe athathe umculi kwelakithi ngapha emathebeleni lakobulawa. So silungiselela isho enkulu kakhulu, silabo Fred Gwala, silabo Aganyabinde, silabo Tsedi Malaika, kuzabe kumnandi kakhulu, wonke umuntu kaphelele khona kuyona linyanga ezayo, kuzabe kumnandi kakhulu. Ngiyabonga Jay's Marabini one time.
Iminyaka isihambile bo, wena ungabuya ekhaya. Nabuya cabanga na, wena la ukhona. Phela wena ulubambo lwa, thina sofa silahlale. Phela wena ulubambo lwa, thina sofa silahlale.
Siyabonga kakhulu ke Jay's Marabini, sikufisela inhlanhla jahala ekhaya. Singagqiba uhlelo lwethu lwamhlanje othi sikhangele besilazo. Ele-Israel selilungiselela ukuhlasela iHamas eGaza Strip. Elemelika sithi kubi kakhulu okusanda kwenzakala kwele Israel. Abakholo lesimoslem bathi ele-Israel yilo elihlokoza iHamas. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lesa umthombo sithembayo uGibbs Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.